Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala aluloba esejele leJigurubhi. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye lokhu zihlawulisa.
Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees balayo.
Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye lamabandla ezombusazwe amancane sebesole ukutshaywa kwabasekeli be-CCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF kumrewa North.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasaphota into eyibhayibheli ngoba imbi iyalimaza isigaba, iyaqandulula abantu, iyenziwa nto engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nobuninzi okuningi okuhle.
Ugatsha lwezemithelo olwezimra luthi abantu abahola ngedola leMelika bazamele babhadale imali eyisilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% yemithelo ye-tax.
Laba abakubhadalayo wona employee service surrender issue a service for a registered institution baza kubhadalisa i-withholding.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lePhalamende lakweleBhilitane izolo licubungule ugwalo olulotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala alulobe esejele leJigurubhi. Leli dale livumelane ukuthi akusoze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe ngenxa yodlakela oseluqhamukile. Uhulumende weZimbabwe walobela umanyano weCommonwealth esithi ufuna ukubuyela kulinhlanganiso, kodwa amanye amalunga edale lePhalamende lakweleBhilitane athi kumele kuqale kukhangelwe ukuthi ukhetho luzaqutshwa ngokuthula na kungela kuqilibezela andubana eleZimbabwe livunyelwe ukuphenduka kumanyano weCommonwealth. Ezinye izikolo emaphandleni sezimise ukubhadalisa abantwana imali yama-school fees lanxa ezinye zilokhu zihlawulisa. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi uzaqala kuyonale item uhlelo lokuthi abantwana bezikolo zemaphandleni bengabhadali imali yama-school fees. Sixoxe lomzali umnumzana Obert Dube njalo oyimbongi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngilabantwana mina abambalwa engibabhadlala esikolo ngike ngahlala ocingweni ngivuze ezikolo. Bona nezikolo ezingu-7 engifonekizwe esisodwa yibabathe khona basamile okwe-fees ngoba akukaqondakali ukuthi kuzaba maharamba siko, kodwa kwezinye izikolo i-fees balayo ngoba i-fees bayakhulunywa ngayo last year yagazetwa ye-Hines of Government ya-approver. So angazi ukuthi njengoba ya-approver yayingake-approve abantu bezafunda mahara, angazi-ke njalo ukuthi kusaza kwalo tshintsho kumbe kuzahamba njani. Kodwa kwakathesi ezinye izikolo ezisemakhaya sibili mina sengibhadala i-school fees. Ngikhuluma ngesikole esinjenge-Crosby ngibhadala i-school fees, isikole esinjenge-Chibila, isiyachilaba i-secondary, i-Kenyandavu primary school sengibhadala i-school fees esalonyaka.
Yona iyimalini ebhadalwayo emakhaya khona ngapho eyabantwana besikolo?
Ziyachiyana izikolo, kodwa mbonani average ziqalisa from $13 up to $50 yi-range ye-school fees esayisizwile sakhathesi.
Usuke wezwa yini ukuthi bakhona abantwana abaxotshiweyo ezikolo ngenxa yokungabhadali ama-school fees?
Hhayi, angikezwa ngomntwana osexotshiwe sibile emakhaya oxotshelwe i-school fees. kodwa esikhiweni ngapha hayi abantwana abaningi sibili bayabisile ekhaya especially ama private school vele kaungena ungaphathelanga school fees ikoxotshwa khona kodwa kwezinye izikolo hayi bengakezwa abantwana ababuyisele emakhaya kuthiwa kufuneka ischool fees uhlupho nje kuphele esengiluzwile nje ekuxoxeni lasekuhambeni lapha abaningi abantwana ababhala ugrade 7 abangabhadalanga ischool fees izikolo ziyala ukunika abantwana labo ama certificates ukuthi bayedinga indawo yesecondary so mbonani abantwana basengozini enkulu kakhulu sibili ngoba isecondary udinga indawo ngeresult ka grade 7 ngale zikolo babamba ama results bathi bafuna imbadalo yemali yabo yefees.
Hello ke ngumnumzana Obet Dube ongumzali njalo eimbongi ubexoxa ecingweni le studio 7 esedolobheni le Victoria Falls. Abenhlanganiso zokholo lwesiKristu kanye labamabandla ezombusazo yamancane sebesole ukuchaywa kwabasekeli beCCC ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ezanu PF eMurewa North. Inhlanganiso zokholo ezibalisa eZimbabwe Council of Churches kanye leZimbabwe Catholic Bishops Conference zethule imbiko zisola kakhulu loludlakela njalo zithi amapholisa kumele abophe bonke ababonakala kuvideo esenkundleni zokuxhumana bebhaqabula kakhulu ogogo labo abangamalunga e-CCC eMurewa besithi kungani beqhube umhlangano webandla labo bengavunyelwanga. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngemva kokubopha umsolwa wokuqala umnumzana Nevachi Mutsashu oleminyaka yokuzalwa ngamajuma isithupala sikhombisa 67 sebebophe abanye njalo abasolwa ababili uPaul Kachiku oleminyaka engamajumi amathathu 34 kanye lo Dignity Ndatso. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leNationalist Alliance Party oncintise kukhetho luka 2018 njalo olilunga lePollard umnumzana Divine Mhambi lomkhokheli webandla leDemocratic Union of Matabeleland iDuma umnumzana Khulekani Getshenge Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasupporta into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza kwamuntu ongahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengelizwe ukuthi sizwisise ukuthi kahlekahle imbangela ye-political violence leyi iyayidanisa kakhulu ukuthi ipolati lalakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolati kuthethi ipolati kuyizinto zonezezenza ukuthi lanxa abantu bebespirithi sokuzama ukuthi silunge lolu hlubo esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba ngakho-ke ngamaphitha ngingakutsho ukuthi hhayi singathi bahlangani kahle kodwa lathi
Baba Ndlovu, siya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iparty yethu thina eduma baba Nkomo udaba lokhetho sibili silungiselele kakhulu njalo sibhizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe labo. Ngizwa lo baba lo we-Pollard esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe kube akula dlakela yinto zona lezo so yena njengomuntu okutholani vela kasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke ngakho-ke thina abeduma udlakela silulungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye asinendaba ukuthi uyenzeni singakwantu bezimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa yakhuluma lapha ubaba Ndlovu kanti njalo lina njengabantu abakuphola dikaliboni ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akupholadi njengabaholi bamabandla achiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo.
Ngiyakwazi kuyisidingo ukuthi nxa amagama ethe ayethethwa emuntwini la usukuma phambili urisponda ngolaka langenzondo, kodwa ngizazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngendlela yena angichaze ngayo. Bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi live libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini, imbangela yayo kuyini. Omunye lomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him, kulula ukuthi i-violence ibangelwa idlala i-P_F njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo. Into ubaba owedima angasoze kutshele yona yokuthi thina njengepola sike sahlala phansi nomongameli phezulu umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Babu Ndlovu, ngamafitshane akuyigqibe, kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule, kungabi nodlakela, kungabi nodlame. Lo ozovusa udlakela kuthi ngumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibonene lo ozithembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani. Sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Yilokho kwamingcele kobinjani njani ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje. Omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona, unalapho avele agcine khona njalo kuthi akukuphi nakuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.
Alo-ke ngumnumzana Divine Mhambi, umkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, obexoxa endawonye lomholi webandla le-Democratic Union of Matabeleland iDuma, umnumzana Khulekani Gejenge Ndlovu. Ugatsha lukahulumende oluqoqa imali zemithelo yelizwe iZimbabwe Revenue Authority kumbe iZimra ngamafitshane kuleviki yethule umbiko ichasisa ngemali yomthelo wama-taxes okumele ikhokhwe ngabantu abahola idola leMelika. IZimra ithi lanxa kunzima ukukhongozela lezi mali bazaqhubeka phambili ngohlelo lokwazisa abantu ukubana labo abathola iholo eliphakathi kwamadola alikhulu lanye lamakhulu amathathu $101 kusiya ku-$300 bakhokhele amakhulu amabili ekhulwini i-20% yemali abayiholayo. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
The first point of protocol, Jenna, is that we are saying it's unjustified to increase our tax rate. The currency corner is a very strong currency. And secondly, our country has shown that we have no capacity to manage our tax inflow because of abuse and debt cutting. So there is no justification in increasing. We are trying to encourage a consumer expenditure and investment and increasing the tax and the rate is 10 times. So it's contradictory.
Abantu vele bayithola yini imali engako?
Bona vele batshelwe ngubani ukuthi abantu bahola ngama-US dollars in the first place. Because they've imported local currency as the current or first choice in terms of even our civil servants. Civil servants are not getting foreign currency. So, most people that are employed here, it's actually an informal sector. So, where did they get that information? And how do they justify our taxes? They're going to even unregistered and unrecorded income, bandits. So, everything is just guesswork.
Ngaku yukuthi abantu bayanelisa ukukhokhela zone zo imali abazibizayo ama 20% kusiya ku 30%. Imali yakhona yini uhulumende uyisebenzisa njani?
That's another stage, you know, as the government has got the right to collect taxes. So it's a question of what they, whether they deploy those taxes there, you know, equitably. But now the regulator is going to quit here with Avanti Bahola and my US dollars. For instance, I'm a mind, it's the company, a wholesale, which actually charges the pay as you earn. But there is no evidence that there are enough people, our wholesale, formally, which are going to pay the taxes in foreign currency. It's a very bad, policy statement. That is based on conjecture. It's not justified.
Kuthi laba abaku informal sector, laba abazisebenzelayo, uhulumende uyakoreka yini imali, bayakhokhela yini bona imali zama taxes kule system yini eseyafakwa in place ukubana kuthathwe lezi zimali.
Right, what they did was antivele kuvele kulezi i-VAT yani ephathelana nomntwana. Kodwa if you are self-employed, laba abakubhadalayo wona for your services rendered, if you do a service for a registered institution, baza kubhadalisa i-withholding tax nxa ungaphuthisanga i-ITF tax certificate. So anti mina I'm an independent consultant. So if I do work for UNDP or for ZFI or for whoever, Harare City Council, if I don't produce EITF tax clearance, that charge about whatever charge I withholding tax. So it is not it seems to be working very high. I mean, they pay about 30%. So as long as you are self-employed and but you are rendering service to a registered institution, that institution is one that is under obligation to charge you withholding tax of 30%.
Kuyino ongakukhuthaza kubantu abalaleleyo nxa sokubuya kwindaba zokubhadala lawo ma-tax?
Phela mina inkinga yami ukuthi khona vele umthelo wethu is already very high, and so it is up to us as citizens to argue our case even through constitutional court with Hachi. Tina, we are among the highest paying tax nation in the world. I think we're in the top 20 or so, like Irene and so forth. So now we remember that electricity so we could say umuno to elize and the very consumption of the investment. La savings to finally see to kulume la bantu bo wom teto uti hachi ukulumende lo na hanchen petin. So when the tina feeling meeting I want us if it's gonna ukulumende impilate is in the yapina na service cutting up with the money I'm sasadi money to send the visit ezikhulisa umnotho. So kukithi thina izinto ezikhulume ngakho ijikandaba ngodaba leli elemthweni kahulumeni.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezenotho obexoxa ecingweni logeyina kumede sayidi weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mutswangwa wethesa umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa icala lokwesaba ukhetho. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi amapholisa alimukisa abachayeli bezimota ezinkulu ama-trucks ukuthi baqaphele izikliwi ezibamba inkunzi abachayele emgwaqweni weJirundu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyalibingelela lonke bakithi thina singapha ejundi bakithi ende sithwele nzima libona kunje njengabantu abangamasaphu azi le nduna yethu lapho babusa manje lapha uyasicela imali yokuthi ayilungise imoto yakhe singamasaphu kwadlula 200 so yena ucela ukuthi $4 ngomuntu umuntu ocela ngikwazi ukuthi uyagazetha yini imali yena ecela abuyathi uyayekela ukukhipha libhala ibizo lakhe phansi azikwazi ukuthi ucela okunjani khonoko so sizamnika kakula nto esinga yenza njalo besicele ukuthi kona nje imoto yakhe sithi yona ifile hayi kulama China lapha kithi lapha alabo makanika bezimota lesi ende kulama khiwa lapha nekomuna mayinda pana bonke abantu endaba yakwansi kukanika leyo mota le kodwa yena uthi hayi kafuni ukuthi kanikwe khonapho ufuna ukuthi ikanikwe esikhiweni imoto yakhe leyo kahulumende leyo madodini corruption izasithwalisa nzima lathi masabhuze sifundisiwe ke leyo corruption asazi ukuthi kona izaphela yini kumbeni kodwa hayi mbona ngathi kade sisizala silukubekele kungabazukulu kungabantwana into eyitayitwa yi-corruption day. Ndicela uhulumende nxa kuyikuthi iyayizwa leyo nto leyo, hayi uhulumende akazama ukusikhuzela induna lezo bakithi, ngoba umuntu ocelayo kagazethi imali ngimnika mina engiyifunayo njengosabhuku wakhe. Sithwele nzima bakithi, siyacela uhulumende nansinda.
Mbingelele Studio 7, mbingelele abantu bakithi. Hayi mina ngifuna ukuhalalisela lokubonga nje lokuzama ukusibonisana abantu bakithi madoda. Omama iqiniso alibulali, khala ngezanopf sidala qiniso lathi ngiqiniso ngathi silalo. Since umthwakazi ekhona bhekani into zitshintshile. Umthwakazi ungathi uyabuka sisinthwa Republic Park ikhona amamela amakhansela amaphathi asemashonaland ayefaka abantu babo abesishoneni la emathebeleleni. Since umthwakazi ikhona yakuphika lokho sekutshintshwa izinto, izanopf la sifaka amakhansela zangapha komthwakazi endaweni yabo. I-CCC la yenza njalo kodwa sibe babengakwazi lokho, babekwazi babekubona kodwa babedlala ngathi besibona njalo abantu abananqondo. Namateacher nalo bazokufaka amateacher asesindebeleni emathebeleleni. Kwakungekho lokho kodwa babekwazi kodwa benjani besibona njalo abantu abananqondo bakudlalwa ngathi. Umthwakazi khona baqala ukutshintsha izinto. So umuntu okumele abonge umthwakazi Republic Party, hayi CCC, hayi izano. Nesithi viva umthwakazi, iqiniso lelo. Libheke la South Africa, iANC mayenza ubutsotsi, iEFF uzayibona kuphela, uzayiveza itsotsi lo bakuthi bayenze ubutsotsi lapha lalapha. So ikho libona South Africa into zidonsa kahle ngoba kukhona umuntu iphathe engavumi ubutsotsi. So lathi asiyibonge umthwakazi ngoba isenza lowo msebenzi. Asiyibonge njalo sivotele kuma council ama mayor. Abantu bakithi asekele uthanda ukusupport into zasemzini azisilethele lutho. Angifuni kuba mude, ngiyabonga.
Linjani, linjani, Studio 7. Siyabulisa, siyabingelela. Hayi, siyajabula ngendaba ezinhle phakulela zona zichisa. Mina wami umbono bengifuna ukuthi ngike ngithi kubantu bakithi, ake simeni kancane ukugxeka kakhulu obelieve gawulela bo Joseph Chuma labo Wishman Ncube nje omakhuphe. Sike sizinanzelele thina ukuthi kathi sina simsulwa na. Kungenzeka sigxeka bona bana bantu kathi abantu abayinkinga yithi thina abantu, ngoba thina yithi abavoti bakhona, yithi abavota. Kungani kathi thina abantu bemandebeleni vele singavotela amabandla lakithi? Kunje singaba solo Joseph Phuma obelieve kawule angaphuma kuzanupf evulela khibandlu zamvotela na? Angeke umvotele. So laphana umntulwane usemsebenzini usebenzela isisu sakhe, bangathi hamba ukukhuluma ukuthi umnanga kuthe uzaletha uJesu eZimbabwe. Uyakhuluma khonoko ngoba uthunyiwe usemsebenzini ufuna ukuhola. Umakhupha uphumile wazimela, sambona njengenyama echileyo, wabona la ukuthi abantu bangithi abangicabangeli sebuyelile khona pha. Manje sizakhala futhi e umakhupha abathengisi bafunani le, kanti thina ithe sirongo. Asizameni ukusupporta abantu bakithi, asinike nina ama-politician akithi i-power, sivotele amabandla akithi. Nampo umqondisi bazidinga thina, asimeni ngemva kwabo. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina ngikhuluma igama lami nguJoje, khuluma ngiseBotswana. Ngilokudana kakhulu mangizwa njalo ukuba i-coronavirus isiqalile njalo eZimbabwe. Lokhu kufakaza obala ukuba ngamanga la akhulunywayo la manga luhlaza athe joko. So kungani kanti bekuhlanganisa lokuthi we are towards elections right now, but bayaqala nje ukukhuluma ukuthi abasafuni imbuthano lokhu lalokhuyana. La ngamaqhinga nje kumgceki ukuthi bazame ukudisturb ama-gathering abantu imihlangano, ngoba bayazi ukuthi lapho abantu behlangana kulapho okulungiswa khona okunengi okuqondana lokuba sikhuphe le iZANU-PF. Lapha i-disturbance nje abaphezu kwayo. Lokhu ngikhuluma lami ngamazwi abuhlungu, ngoba hayi bakithi sikhathele ngeZANU-PF, sikhathele ngomnangagwa, sikhathele ngamalunga eZANU-PF. Bahlukuluza abantu ngathi bona yibo abalamalungelo emhlabeni, kanti yena owabanika ukuthi bona ilizwe leZimbabwe ngelabo nguba bakuthatha ngapi lokhu? Sebezenza bona onkulunkulu, kodwa labo bengabantu abafana lathi. Abayekele imikhuba yabebolileyo le, abayekele abantu bekhulula ilizwe, abayekele abantu bephume ebugqilini. Hayi ukugqilazwa, sigqilazwa ngabanye abantu. Mashona kuyini kanti? Kumangalisani kanti? Bona bafuna ukukhokhela ngendlela ethi bona yibo yibo, kanti vele bangobani? Abaphume, asibafuni. Lo nyaka siyatsho nje ukuthi babhayi ZANU-PF, babhayi Mnangagwa, babhayi Chiwenga, bonke kabaphuma. Baluphele laba bantu, kusitsho ukuthi le micabango yabo isiluphele. Bona ngani umuntu ogugileyo vele akusamelanga akhokhele abantu. Yikho kubulala even lezigaba emakhaya ezabelweni. Amasobhuku ethu, usobhuku khulunywa ngomuntu ohamba edondolozela esiyahlanganisa abantu. Kuyini vele oza kukhuluma ma usuphethe udondolo? Ukufakaza ukuthi igodi lakho faceli seduze abasibekezelele lathi sithola amathuba ukuthi lathi sikhokhele ngoba phela yona inkunzi ikhethwa amathoilethi wayibona befuna ukuba zinkunzi ezingapheliyo sebeyinjanja akabaziboni ukuthi sebeyinjanja bo abasinike amalungelo lathi siyakufuna ukuba zinkokheli ngiyabonga
Studio 7 lifuka kanjani izihlobo ezithandekayo hayi mina ngingiphile mbingelele bonke ontungamile inkomo labo sithandekile labo Chrisikandi labo Tanonongawande bakithi thina sile sicelo singabantu basemathoriland ingathi flow from plumpt kuze kuyethi tsholotsho bakithi silohlupho lokutshontshelwa izinkomo and amapholisa asemadlambuthi ngathi kususele ebhesini sili kobhutshe kukhuphuka amabhesi wonke nalana angaphe plumpt kuzothi asetsholotsho kususela lapha aqala khona kubodonda khonale kusiya kubodlamini khona ngale amapholisa la asicekela phansi ngoba noma siripota ama-cases uyaripota i-case uhambe kulobufakazi umuntu lwana biyekele kubuya bezombopha abantu kabasatshontshi bakithi sebesithathela izifuyo yidonki yinkomo imbuzi singathi mhlawumbe zidliwa ngamakhaka kodwa lazo ziyaphela kodwa inkomo kulamatraka ahambayo ebusuku abahamba bethenga kabakulile nkomo bayathenga uzakuthiwa nguyena lwana othenga inkomo nguyena lwana othenga inkomo kuma zabona ezithengayo kazikuliyo noma singazama ukuripota khonokho akula sizwe esilutholayo angazi ukuthi singathola njani umkhondo walo sayijeni owayekhuluma kobulawayo besechecard park ukuthi singamthula njani siripote kuye mhlawumbe ama-cases ethu angazwakala yabo ngicela lami ke lifunde yami ngo-2023
Studio 7 linjani bantu basakaza abahle abasisakazela indaba ezimnandi ezingakhulunywayo eZimbabwe siyabonga sibili ngadini waqhubekani sisakazela kanti inyuzi zami lalindumezela zona ize kuseni sekuthe nyaso utheni ntunga ngikhumbule ibheja elidala ngenyuzi lezo ezekuseni kakhulu ngiyabonga ungithumezele
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Ukuzemelika amabutho akwele Ukraine alandule imbiko yethulwe ngele Russia ethi amabutho alo enelise ukungena emigodini yesawudo edolobheni leSoleda. Imigodi le iqakathekile ngoba ingahluthunwa ngele Russia kuzaba nzima ukuthi amabutho akwele Ukraine enelise ukuthola uncedo oluvela kwezinye izigaba zelizwe. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabona ngathi izaqedwa yisikhali ngoba siyakwazi ukuthi umongameli welizwe le Russia uPutin vele I don't think umuntu ofuna ukuzwisisana labanye ukuthi bawelelane. Sibona ukuthi impi le was not supposed to be in the beginning, but after that se bulalisa abantwana abaningi ama general amaningi asefile khona apha empini yona le and they have not got anything. Iskep eziningi have been sunk and things are not going his way. So ungantwa kwakukhulumelanwa he should have accepted ama terms e Ukraine ukuthi i Russia mayiphume e Ukraine all the way back to Russia and kuzaba le peace khonapho ngiyabona i 36 hours ababezicela lezi as a Orthodox New Year hayi ama Ukrainians athi babe yenza khonoko ngama peace treaty okwesikhathi but then uPutin wayengalandeli into ayayifuna ayikhulumile.
Umbuzo wami wokugcina ubona njani impilo eqhubekayo kwele Ukraine? Iyatshengisa yini ukuthi ingaphela kunyanga ezilithwane ezilandelayo kusetshenziswa izikhali kumbe ukukhulumelana?
Give it I think until summertime ngabo May khonapho. Ngiyabona ngantwa impi le iyabe siphela ngoba amazwe wonke sejikela izikhali ezi special ezisebenziswa in America, France, UK eziningi and they are training Ukrainian army to be super professional from what they were. So by May khonapho labo April siyabe sesibona ngathi impi yabe siphela ngoba iUkraine iyabe siqine saka. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga mnumzana Tim Moringai ngolandela ke ezombusazwe. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande, libe lempela sonto elithukele.